sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 30 Mfufu 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Inyathela lezekhi liqakathekile kakhulu andimbona liqakathekile ngoba isikhathi esiningi kubanzima ukuthi sithole iproof of residence and kubanzima kuyabe kusidurela ukuthi ukhanyise usiya kuCommission of Oaths kumbusi yamapholiseni.
UZulu wamukele ngenjabulo ukuvunyelwa kweziphathamandla zeZEC ukuba ngabafakazi ngesiqiniseko ama-Commissioner of Oaths kuhlelo lokubhalisa amagama abavoti.
Laba abahlala kumalobhensisi bandise ukuzamela ngesikhathi kumafenitela amathuba ukuthi bayefika njalo ama-Zec offices avele wona kawavalwa. So sikuthathe njengokuthi njengoba khathi siphase 2 isisiyalanda uZulu kunokuthi uZulu ayilande.
Isigaba sesibili sokubhalisa abantu kugwalo lwabavoti siqale izolo kulabantu abalutshwana abazobhalisa. Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu elengezi Platinum Stars yilo eselisezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba seCastle Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. I-commission ebona ngezokhetho eZEC isivunyelwe ukunikeza abaphathisa uZulu ukubhalisa amagama abo kuluhlu lokuvota amandla okunika isiqiniseko sobufakazi ukuba ngama-Commissioner of Oaths. Kuhlandla lokuqala kobulawayo kube labantu abaningi ababiselwe emuva ngenxa yokuswela ubufakazi bokuthi bahlala ngapi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
iZEC sicele kuhulumende ukuthi ivunyelwe ukunikeza abaphathisa uZulu ukubhalisa ukuvota amandla okupha isiqinisekiso sokufakaza ama-Commissioner of Oaths ukwenzela ukusiza labo abebesehluleka ukubhalisa ngenxa yokusweleka kobufakazi bokuthi umuntu uhlala ngapi. Ihlandla lesibili liqale emhlaka 29 Mfumfu liyagqitshwa mhlaka 13 Lwezi. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC, uProfessor Welshman Ncube, uthe i-BVR ngokwayo iyavikela ukuthi umuntu abhalise kabili, ngakho iZEC kumele ilalele izikhalazo zikaZulu isuse ukudingakala kwalobo bufakazi.
Akukhitshwe emthethweni lokhu ukuthi kube le-proof of residence. Kwenele nje ukuthi umuntu afike athi mina hayi ngihlala laphana, ngiregista nini isikolo lesanayikho lapho engifuna ukuvotela khona eseduze kwalapho engihlala khona. Ngoba into eqakathekileyo kayisikho ukuthi utshengise ukuthi uhlala ngaphi. Into eqakathekileyo ukuthi umuntu angavunyelwa ukuthi arejiste kabili, ayirejista laphana lalaphana lalaphana. I-BVR le iyayenza ngenxa yokuthi uthathwe ama-fingerprint ukuthi ungenelise ukuthi urejiste kabili ngoba ima-fingerprint akho abevele senjani esekhona kukhompyutha. Yikho ke sithi thina akakulancedi ukuthi kube lokho esithi proof of residence, proof of residence. Into eqakathekileyo ukuthi abantu bangarejisti kabili, ama-fingerprints ayakuqeda lokhu ukuthi kurejisteke kabili kathathu.
Ihlandla lakuqala lokubhalisa liphele ngeviki edlulileyo kobulawayo sokubhalisa abantu abayisilinganiso esedlula inkulungwane ezingamashumi amathathu lanhlanu. Umnumzana Lungisani Moyo omunye obehluleke ukubhalisa kuhlandla lakuqala uthi inyathelo leZEC lamukelekile kakhulu ngoba yena ubesekhalele ukubhalisa ngenxa yokuswela ubufakazi obudingakalayo.
Indaba yeproof of residence kufanele iscratch out because abanye singamalotsha asila ama-proof of residence ngoba amaphepha amanzi afikela kubomastandi afikela kubolendlothi bethu. And le ndaba yokuthi kuthiwa kube labo Commissioner of Oaths is a long process. Why andivele kuyabe kule photo yomuntu kuyathatha photo le fingerprint lesithupha somuntu. I think that's enough.
Ihlandla lesivili lokubhalisa liqala emhla ka 29 Mfumfu, kodwa indawo ezihlole iStudio 7 bezingaphithizeli okutshengisa ukuthi uZulu kobulawayo ulokhe engakhuthalelanga ukubhalisa ukuvota. Unkosikazi Nkosinesi Sandlovu uthe yena uyalithakazelela inyathelo lezekhi elokufaka o-Commissioner of Oats ngoba yena obakhe ukufakazi balapho ahlala khona bungekho ebizweni lakhe.
Inyathelo lezekhi liqakathekile kakhulu ngoba isikhathi esiningi kubanzima ukuthi sithole iproof of residence. Kuyabe kusidurela ukuthi ukhanyise usiya ku-Commission of Oats kumbusi yemapholiseni. Ngakho ke kulula kithi siyabe sizama ukuregister ukuthi bahle basi-authorize khonapho ukuthi kube lula kithi ukuthi siregister.
Umgcini sihlalo wezekhi uJustice Rita Makarau uveze ukuthi kuhlandla lakuqala izekhi ibhalise abantu abangaphezu kwesigidi endaweni ezizinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu. Ihlandla lesibili lizaqhubeka kuye fika mhla ka 13 Lwezi, kuthi elesithathu liqale mhla ka 16 Lwezi kusiya ku 1 Mpalakazi, elokugcina liyaqala mhla ka 4 Mpalakazi kusiya ku 19 Mpalakazi. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kunjalo nje ihlandla lesibili lokubhalisa amagama abavoti eliqale izolo libikwa lisiba lenani labantu elithe xaxa kwezinye izigaba zelizwe nxa kuqathaniswa lababhalise kuhlandla lakuqala. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo uvumelane leziphathamandla zenhlanganiso yeZEC ukuthi inani lababhalisayo likhuphukile ngoba indawo ababhalisela khona sezisebantwini.
Okwakhathesi abalandeli bethu baphansi ku-ground bekhanyekhanyela ukuthi kume njani. Sizazama ukuthi sihlanganise amakhanda njengenkokheli ukuthi lathi sike singene kuZulu phakathi sibone ukuthi kanti vele kume njani, kuyahamba yini.
Sike sezwa iZEC isithi yona kungani kungconywana sokulabantu abaninganyana abayabhalisa ukuvota. Kungakuliqiniso yini lo?
Kungaba liqiniso. Kwamele sazi ukuthi iZEC ithe ibhalisa ukuzalobisa ukuvota ifake ama-registration centers abo ezindaweni zamasabhabha nawe esithi yiwo ama-low density. So abantu abaningi abakade besiyavota izisebenzi kakhulu ngoba laba abahlala kuma-low density bandise ukuzihambela ngesikhathi uma sebethole amathuba ukuthi bayefika. Njalo ama-ZEC offices avele wona kawavalwa. So sikuthathe njengokuthi njengoba khathesi phase 2 isisiyalanda uZulu kulokuthi uZulu ayilande.
Ingxaki ebezikhona ezifana lencwadi zobufakazi bokuthi umuntu uhlala ngaphi ke libona ungani zizaba ngcono yini kathesi lokusilela kwalabo abasayina ama-affidavit?
Hayi, ingxaki zengwalo zokuthi bahlala ngaphi zizabe zilokhu zikhona, kodwa sonke udaba lolu selukhanjiswe komthethandaba sizama ukuthi siluqhuke. Kodwa kakutho ukuthi nxa lengxaki lezi lokhu zikhona kulabantu ama-commissioners azabe besayina. Sikhuluma kunjenje kobulawayo amagqwetha abakugcatshaphulu bazabe besiphathisa, amagqwetha lapho kusebenza khona upresident ubabuwatchman bazabe besiphathisa, ama-councillors bethu abameli bephalamende babe khona. So hayi, sizazama ngey'ndlela zethu zonke ukuthi wonke umuntu onelungelo lokuthi abe ngu-commissioner aphathise ekubhaliseni lokho okwenzakalayo.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivoteni kuma
sambeni.
Uyakwazi na lapho okumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eyeZEC siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngoLwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMtumbane, eLobhengula, laseLuvuko. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North. Mount Pleasant, Sunningdale, Mabukuta Farah, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, Emotional and Central, Shamba, North le South, Ekurube North, Mount Darwin East le South, Lerushinga, Emotional and East, Uzumba Maramba, Maramba Pungu, Uzumba, Murewa North, West le South, Emarodera East le Central, Emotional and West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kozimba, Zimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, Enoth, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Emachevaland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Le Mkuzi, Emachevaland South, Ematovo North, Kanyele South, Ebubulilima East, Kanyele West, Enkabazwe, Emitland, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Nderengwa West, the South, North, the East. Izishabane Ngezi, Ganye, Izishabane Runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu ike Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Isizalwane sakwelesi Sweden unkosazana Kirsty Palmberg uthe usephe uncedo lwesipho senjini yamanzi esebenza ngamandla elanga awesola. Kuzakhamizi zeChanyangugwe eGwanda, uPalmberg ukhuthaze izakhamizi ukuthi zithathe leli thuba ukulima ngamandla ukuze ziguqule impilo zemuli zazo. UVusisizwe Mkhwananzi usiphalo ludaba eseGwanda.
Unkosazana Kirsty Palmberg utshele izakhamizi zaseShanyawugwe ezansi emaNdebeleni ukuthi yena kayisiso sinothi, kodwa wathintheka lapho ebona imifanekiso yabomama besibambene Garden Project bethwala inkonxa ngamakhanda njalo behamba umango omude ukuze bayethelela izivande zabo. UPalmberg bekhuluma lapho ezophawula ngokusemthethweni ukusebenza kwalenjini yamanzi esebenza ngamandla elanga awesola esivandeni sesibambene Garden Project phansi kwesikolo seShanyawugwe embuthanweni obulezakhamizi osobhuka amakhansila kanye labantwana besikolo. UPalmberg uthi isifiso sakhe ukuthi omama balime izilimo abazazithengisa bathole imali yokuphilisa imuli zabo ukuze labantwana bakhule bezigqaja ngokulima.
Everybody has to go to talk about
into eyodwa nje abantu abakhohlwa ukukhuluma ngayo
is that you can grow vegetables,
ungahlanyela imbhida
and sell,
thengise
and get money,
uthole imali.
But the most important thing,
kodwa into eqakathekile kakhulu,
that you give your children and grandchildren the proud of doing this, getting this money from your own work.
Kodwa okuqakathekile ukuthi wenelise ukunika abantwana ulwazi lokuthi wena wakwanisa ukubayenzela olunye ulutho.
Umnumzana Jackson Ndlovu owe Edward Ndlovu Memorial Trust onguye wathatha imifanekiso yabomama besibambene wayethumezela uPalmberg uthi iningi labomama besibambene ngomama abadala kakhulu abadinga ukuphathiswa.
Sihlangene namhla-ke sikhangeleni leyo injongo yokuthi abesibambene kumele bakhule njengeminyaka yabo. I-average age yabo ngabona is about 72 years. Futhi ngabantu alokhu beswela ukuthi badle izinto ezingcono ukuzama ukucongolezela ukuthi imizimba le iqine. Abaningi babo balabazukulu ababagcinileyo.
Omama besibambene balima izilimo ezivalisa imbhida, amatamatisi, ihanyanisi kanye lamakherot, njalo mgcinisihlalo wabo unkosazana Shuna Ndlovu wamukele lesi sipho ngenjabulo enkulu esithi bazasebenza gadalala.
Shuna! Isola leyi letanka leyijojo isihlumise amandla emzimbeni. Ingadi leyi sifuna ukuthi silime lutho le yonke iwophi, sithengise izilimo zethu. Sobungani labo zezane high school khona le labomanama ezibhedlela lebhedini babuye bazothenga khonapha ukuthi sithuthuke lathi.
Obengumhlonitsha kulumbuthano usikhuthaza mfundo ezokulima untombi zakhe Mlilo. Yena ugcele obaba ukuthi bancedisane labomama besibambene ukuze isivande sikhule.
Obaba namhla bakhona la, ngiyathaba ukuthi obaba bakhona. Kwenzini isikhathi nxa sihamba kwezindawo thina size sababona obaba abaningi. Bobaba buya ningi sekelo mama lisebenze labo. Libona ukuthi sizwe siyathuthuka ngoba akulamule ngelababa lo mama ikhona. So nxa sokuthuthwa mama emsebenzini obaba bengasakhanyi imule nalana sihamba njani ngaselaba lingasela mama.
Ichanya ugwe ingamakhilomitha edlula ekhulu usuka edolobheni leGwanda ulubhekise ezansi. Njengazo zonke indawo zezansi yamaNdebeleni kayitholi izulu eliningi osekudale ukuthi kusungulwe indlela zokulima ngokuthelezela. Unkosazana Paul Mbeki uphinde wapha omama besibambene ezinye sezikhwama zithungayo kanye lesibane sokusebenzisa lapho bethe gwaqa befunda ingwalo. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngiseShanya Ugwe eGwanda.
Kuhlelo lo live talk lamuhla sixoxa ngehlandla lesibili lohlelo lokubhalisa amagama kugwalo lwabalelungelo lokuvota. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Uhuru Kenyatta wakwele Kenya nguye onqobile ukhetho oluphindiweyo elizweni ngemva kokungemukelwa kwempumela yakuqala. Phakathi kwabancintisileyo abathoba minwe mbili, uKenyatta uthole isilinganiso esikhulu sabavotileyo abayizigidi ezedlula eziyisikhombisa lengxenye ngemva kokade emphikisa kanzima uRaila Odinga womanyano wamabandla aphikisayo ekhalale lolu khetho. ElePakistan liqwayise eleMelika ukuthi kuhle ukukhulumisana lamacele wonke kulokuzama ukubamba ngamandla amanye amazwe ukuthi enze intando yeMelika empini yase-Afghanistan. Kwezempilakahle omunye wabaphatheke emkhankasweni yokulwisana lokumemetheka kokuthelelwana kwegcikwane lengculaza umqondisi we-Citizens AIDS Survival Trust iCAST u-retired Brigadier David Chiweza ukhuthaza ukubanjwa ngamandla kukaZulu ukuyahlolwa ukuba balalo na leli gcikwane lobahatshi. Okuninga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Abohlangothi lolu bathi kodwa bebhekene lokhozi ilihlo umbumo wezehlakalo zabahlaselwa yilesi sihudo se-typhoid. Umqondisi ohlangothi olubona ngezempilakahle kumunicipal weHarare uDr. Prosper Chonzi uthi kunje bathathu kuphela abasesesibhedlela phakathi kwabangamashumi amathathu balabo abatholakala belesi hudo se-typhoid abayizakhamizi zeMathapi. Kodwa uDr. Chonzi ethi lanxa kube lokwehla kwenani lalabo abalokhe besesibhedlela bezohlala belungiselele isikhathi sonke njengoba ungoqhamuka njalo nje lumkhuhlane.
We have had a few cases from outside Mbare, from Hopley, from Budiruru, but all those are what you call epidemiologically linked to the cases in Mbare. These are people that came most of their time in Mbare, either trading or doing business in Mbare. So they contract the disease, they go back to their suburbs.
Sakunanzelela ukuba laba kungabantu abachitha isikhathi esiningi besemzini weMbare ngezizathu ezimbalwa okubalisa ukuyadinga okuthengiswayo lokuphatheka kumabhizimusi ehlukeneyo. Basebe uthathela ke lumkhuhlane besebebuyela lapho behlala khona sebelawo. Kungakho uZulu weHarare azi ukuthi umkhuhlane osabalala lula yiloba yisiphi isikhathi. Okwakhathesi singani siyanqoba kulempi yokulwisana lalo mkhuhlane. Silethemba lokuba kuzoqhubeka ngaleyo ndlela.
UDr. Jones uthi kunzima ukusiqeda isihudo endaweni yeMatapi emzini weMbare njengoba kuyindawo ehlala abantu abaningi kakhulu. Kolunye udaba oluphathelane lezempila kahle, omunye wabaphatheke emikhankasweni yokulwisana lokumemetheka kokuthelelanwa kwegciwane lengculaza, umqondisi we-Citizens AIDS Survival Trust CAST, u-retired Brigadier David Chiweza, ukhuthaza ukubanjwa ngamandla kukaZulu ukuyahlolwa ukuba balalo na loba hatshi igciwane lengculaza ele-HIV njengalokho okwenziwa kweminye imikhuhlane efana lendingindi. Lokhu uChiweza ukutsho embuthanweni wokwethula inhlanganiso yakhe ewedeleni yeMonumotapa eHarare kunsukwana isanda kwedlula, ethi le yiyo kuphela indlela engaphathisa ekuthini umuntu wonke azi isimo sakhe, kuthathwe amanyathelo wokumsiza isikhathi sesekhona, hatshi kuvumela uZulu esiyahlolwa ngokuthanda kwakhe. Obona ngezokuhlolisiswa kwenhlelo enhlanganisweni yeNational AIDS Council NAC, othi lokho lilungelo lomuntu ukuyadinga usizo esibhedlela okubalisa ukukhetha ukuyahlolwa igazi ukuba lilegciwane nalo bahatshi. Umpofu ethi kungalesi sizathu beqhubeka beziqhelisa inhlelo zabo emizameni yokufinyelela wonke umuntu ofisa ukuhlolwa okubalisa ukubalanda endaweni lapho kusebenzela abangatholakali lula ababalisa abaphila ngokuthengisa imizimba olwe-moonlight testing.
Kulabo abasebenza ntambama singathi ngama sex work, siyasebenza logaja lwe home affairs esingathi thina amapolisa, ukuzama ukuthi bonabo abantu labo nxa kusenzakala bachiye wona lo msebenzi, kodwa njalo nxa kusenzakala babone ukuthi bavikelekile wona lo msebenzi.
Umeli wesigaba seBinga North edale lePhalamende engomunye wamalunga akukomiti yedale lePhalamende ekhangela ezempila kahle, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, laye uthi akavumelani lokubanjwa ngamandla kwabantu ukuba bahlolwe igazi.
Uma singathi thina kasibambeni umuntu wonke ngamandla ukuthi kahambe ethestwa HIV, hayi kuhle sibili ngabe kuthiwa khona izinto zonke zilingene, ngabe kuthiwa konke kuhle kulungile kuleli lizwe, bekungaba kuhle. Kodwa ngicela ukuthi ukhangele ukuthi eZimbabwe kusese lokuthi umuntu angaziwa ukuthi ulegciwane le-HIV and AIDS. Uba lalokhuyana esukuthi bakuthi kwini ngesikhiwa, istigma.
Uthi bekungaba ngcono ngabe labo abakhankasela ukuhlolwa kwabantu ukuba balegciwane baqinisa umkhankaso wokuthi ugatsha lwezempilakahle lwabelwe imali eningi.
Bese sikhangela futhi okwesibili ukuthi khona lokhu ukwelathwa kwegciwane kuleli lizwe, siyakhala sikhala ngokuthi uhulumende unika imali eningi emapholiseni ekuhambeni kukamongameli esiya phandle kwelizwe ukwedlula imali ayifaka ku-health sector. Ngaqala uhulumende efaka imali, angafaka imali, kuyabe ke sokulungile ukuthi mhlawumbe angabamba abantu ngamandla.
Okwakhathesi eleZimbabwe kalibabambi ngamandla abantu ukuba bahlolwe igazi, ngoba isekelo sombuso sikubeka sobala kuba kulilungelo lakhe umuntu ukwenze njalo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi akusizi lutho ukuhlola abantu bese beswela imithi yakhona, ikanti bekungaba ngcono ukukhankasela ukuziphatha kwabo lokusebenza indlela zokuzivikela ukwehlisa ukusabalala kwegciwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kwezemidlalo, iqembu leNkezi Platinum Stars yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba seCastle Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yeviki lamachumi amathathu. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abafana beNkezi Platinum sebele miklomelo ngamachumi ayisithupha ngemva kokunqoba abakwenze iqembu leDynamos nge-2-0 ngomgqibelo endaweni yesibili kule qembu leFC Platinum lalo elile miklomelo ngamachumi ayisithupha kodwa lihlohleka lutshwane kuleli Nkezi Platinum. iqembu le-FC Platinum yilo ebelikhokhela engalaneni yemiklomelo phambilini kwemidlalo yangempela viki, kodwa lihwithwe ngelengezinye emva kokuba ngutshikilo bhanqale leHarare City 0-0. Kundawo yesithathu kule qembu leDynamos lona eselitshiywa ngemiklomelo emibili liqembu lenkezi kuthiyele eChikenini lisendaweni yesine lile miklomelo ngamatshumi amahlanu lesithupha. Kusele imidlalo emine ukuba imidlalo iyefika kumlindo uyacina, njalo intatheli zindaba yezemidlalo uNation Dlovu uthi inkatha izawela loba yiliphi phakathi kwamaqembu ezimbamgodi inkezi Platinum kanye le-FC Platinum.
Ngokubona kwami inkezi yalonyaka ikasilaga Premier Soccer League ingathathwa ngelinye lamaqembu ahlanganisela elenkezi Platinum lele-FC Platinum. Imbangela ngeyokuthi amaqembu lawa yiwo aphezulu njalo okwakhathesi adlala kuhle. Umdlalo abazawudlala bebonke yiwo ozatshengisa ukuthi ozaba ngumanqoba ngubani.
Wake wadlalela iqembu le-Cholocho Rodrick Jecham futha uthi yena iqembu le-FC Platinum lilakho ukuphakamisa inkezo nxa kukhangelwa ukuba lawa maqembu adlale njani lonyaka.
Masikhangele ama statistics e-Premier League this year kuma teams akurace. I-FC Platinum ilama lose angu-2 kuphela. Singakhangela inkezi Platinum ile-6 ama lose. So kukhanya ngani i-FC Platinum izathatha i-championship with badlala le-inkezi kuhomu yabo. Bangawina khonapho sibe advantage.
Ngaphansi kwengalane impi yokusinda ekugunyulweni layo ivutha amalangabi, njalo ngaphandle kweqembu leBantu Rovers lona okusegcekeni ukuba seligunyuliwe, amaqembu abalisa iCholocho, iWange kanye leShabani Mine okuyiwo ahlezi endaweni yezine ezingaphansi kwengalane alokhu elawo amathuba okusinda, loba nje leCholocho kuzamele lenze izimanga ukuba lisile ngoba kumele linqoba kuyo yonke imidlalo yalo elizayidlala lamaqembu agoqela amabili alwisa ukuphakamisa isicoco athi ele-FC Platinum kanye lele-Chicken Inn. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Usuku lwesibili olomdlalo wesibili ohlobo lwe-test phakathi kweqembu leZimbabwe lele-West Indies lufike emaphethelweni. Iqembu le-West Indies litshaye ama-runs angamatshumi ayisikhombisa lathoba munembili 78 lilahlekelwe ngumdlali oyedwa. Lokhu kutsho ukuba iqembu le-West Indies likhokhelwa ngamaranzi angamakhulu amabili lamachumi amane lethoba munembili 248, njengoba eleZimbabwe ku-innings yalo yakuqala libuthelele amaranzi angamakhulu amathathu lamachumi amabili lesithupha 326. Lo mdlalo uqhubekela phambili kusasa enkundleni ye-Queen's Sports Club koBulawayo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Ngifuna wena baby ingoma kaSankomani sigqibela uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba zethu. UZulu wamukele ngenjabulo ukuvunyelwa kweziphathamandla zeZEC ukuba zibe ngabafakazi besiqiniseko esithile amaCommissioner of Oaths. Isigaba sesibili sokubhalisa abantu kugwalo lwabalelungelo lokuvota siqalise izolo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande silethiya ke kuStudio 7 Live Talk Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.